Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utano nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kwandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 9 Mfufu 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, usomlomo wedalela eParliamente umnomzana Jacob Mudenda wala ukuveza ukuthi wathola na incwadi yebandla le-CCC ngodaba lokuxotshwa kwamalunga edalela eParliamente le-Council ngumnomzana Sengezo Cabango.
Yaphuma i-list yabantu abavotelwa ngabantu ezigabeni, kodwa kuthe sokusiya phuma amabizo ayiwona abantu abazancintisa kulolu khetho lwedluleyo. Kwabuya sokulamagama abantu abanye abadliwayo kukhetho lwangaphakathi lonolo.
Inyathelo likahulumende lokuthi izizalwane zeZimbabwe zihlala kwele South Africa zenelise ukuthola ama-passport elizwe labo bekhona le kwele South Africa lamukelwa ngabanye.
Inyathelo leli Gande inyathelo esingathi lona is long overdue ngesikhiwa, ukuthi yinto okwakufanele ukuthi ngabe kuthiwa yenzakala kudala, ngoba nxa sithi siyakhangela i-influx yabantu abaseZimbabwe asebe-based e-South Africa baningi kakhulu.
Impi esiqhamuke kwele Israel yesatshelwa ukuthi ingaqhela ingenise amanye amazwe omhlaba kulandela imbiko ethi elemelika selithumele umkhumbi othwala indizamtshina.
Impi leyi ngantu asesi kuma abantu besiyecaweni sasizibona lezi eBhayibhelini beniyizo mbenayisiza sakwazi la ngantu sokuliwo kokuhamba la.
Silengxoxo lesakhamuzi sebulilima umnumzana Trinos Chuma uphathisa isigaba sakhe ngenhlelo zokuziphilisa ngokulima. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Usomlomo wedalela eParliamente umnumzana Jacob Mudenda wale ukuveza ukuthi wathola na incwadi yebandla le-CCC ngodaba lokuxotshwa kwamalunga edalela eParliamente le-Council okwenziwa ngumnumzana Sengezo Cabango. Ibandla le-CCC lithi lona lihambise incwadi kumudenda lisithi uCabango kabamazi njalo kalamandla okuxotsha abantu. Umdenda utshele Studio 7 ukuthi impela lalolu daba lukhona ezandleni zakhe, kodwa wala ukuveza ukuba wayithola na incwadi yokuthi engaxotshisa amalunga edalela eParliamente alitshumi lanhlanu lamakhansila alitshumi lasikhombisa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele locubungula ezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Okukhona Gande ikuthi sesimzwile uCabango ngezizathu azibethayo eziyizona eziyimbangela yokuthi yena-ke njengomuntu okuthiwa nobhala jikelele wenhlangano nale-CCC ngendlela abaphale ngayo izikhundla ngoba abakabile Congress. Siyamuzwa uCabango sibili into uCabango ayitshoyo, into ayikhulumayo, lezizathu azibethayo. Ngiliqinisa lokuthi nxa kuyukuthi singabantu abalengqondo, nxa kuyukuthi i-politics yethu i-politics esifuna ukuthi ibe yinto ezahlonipheka, injalo kakhulu kuhlonipheke kakhulu umuntu wesifazana olaye ozizwa elomlando ukuthi abe yingxenye yabezopolitiki, kuqakathekile ukuthi izinto ezikhulunywa nguCabango abantu bezichwayisise sibili, njalo kube izinto abantu abazithatha ngendlela ephakeme. Kumele ukuthi abantu bebe serious bemlalela uCabango kuhle, ngoba uzakhumbula ukuthi wena uthi yena uCabango kwenziwa ukhetho lwangaphakathi, kudingwa abantu abazamela izigabathile kuParliamente la ku local authority ku council. Yaphuma ilist yabantu abavotelwa ngabantu ezigabeni, kodwa kuthe sokusiya phuma amabizo ayiwona abantu abazancintisa kulolu khetho lwedluleyo. Kwabuya sokulamagama abantu abanye abadliwayo kukhetho lwangaphakathi lonolo. Kwabuya sokulamagama abanye abantu akade bengekho. Kwabuya sokulamagama abantu otinqabe chwayisisa uyefica ukuthi hayi uzibani uselethe izihlobo zakhe wazozifaka la, uzibani uselethe iboyfriend yakhe wazoyifaka la, uzibani uselethe igirlfriend yakhe wazoyifaka la. Akusahlonitshwa izifiso lezimiso zikaZulu. So kusenziwa nje khonokho ukuthi mina yimi engilamandla, yimi engikhonyayo. Kuyamele ukuthi umuntu wonke omayo esidabeni kumbe uma ephalamende kumbe uma ku-local authority kuyamele ukuthi kube ngumuntu ovunwa yimi. Nxa lina linganika umuntu ongela gazi lami, linganika umuntu engela buhlobo laye, akusamelanga lowo muntu angene. Mbona sengathi yiyo into ekhulunywa nguChabango. Engiqinisa lokuthi ama-political parties njalo ama-politician alengqondo abazimisele ukusebenzela abantu, nxa bemuzwa uChabango ekhuluma, baningi abantu abamlandelayo uChabango, baningi abantu abamsekelayo uChabango entweni ayikhulumayo.
Manje ngokubona kwakho udaba lolu kumele balulungise njani bona abe-CCC nxa ungabacebisa?
Udaba lwe-CCC lolu Gandhi, indlela olungalunga ngayo ngowami umbono yikuthi uma uChabango esethethe lesi sinqumo njengonobhala jikelele wenhlanganiso, kuzamele ukuthi bonabo bantu okuthweka baphume ezikhundleni ephalamende lakulocal authority ngabantu engiliqinisa lokuthi bazakhitshwa umsebenzi uma kuyukuthi esikuzwayo kuqinisekile. Ngoba uChabango into lekayenzanga savuka mpuzana into ayihlalele phansi wayicubungula, engilesiqiniseko sokuthi wakubona ukuthi lo mthetho ungamvuna, umthetho uyamsekela ukuthi angayenza le nto ayenzileyo.
Hello-ke, ngumnumzana Mqondobanzi Magonya ocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwelebhilitane. Inyathelo likahulumende lokuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezizenelisa ukuthola amapasipoti elizwe lazo zikhona le kwele South Africa lamukelwe ngabanye abathi kuzenza impilo ibe nganeno. Kodwa abanye bathi leli nyathelo litshengisa ukuba uhulumende usehlulekile ukubusa ilizwe, usevuma ukuthi izizalwane zelizwe lakhe ziyokuba yiziphepheli kwamanye amazwe angomakhelwane. Sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Difa wajabhe bhangodube kuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Inyathelo leli Gandhi inyathelo esingathi lona is long overdue ngesikhiwa, ukuthi yinto okwakufanele ukuthi ngabe kuthiwa yenzakala kudala. Ngoba nxa sithi siyakhangela i-influx yabantu abaseZimbabwe asebe-based e-South Africa baningi kakhulu, njalo nxa sikhangela isimo sempilo kulamalanga ikakhulu nxa sikhangela i-violence ekhona e-South Africa ikakhulukazi into zokubanjwa inkunzi kwabantu, balahlekela ngama-documents nsuku zonke. Ngoba njalo nxa behamba bengatholanga ama-passport bahlangana lamapholisa becina sebeboshwa njalo, okwenza njalo ukuthi babesengcupheni ephezulu kakhulu, ukuthi kube ama-chances abe phezulu kakhulu ukuthi balahlekelwe ngama-identifications yabo. So lokho okuthi abantu kuzabe lula ukuthi behambe baye-aplayela ama-passport yabo e-South Africa linyathelo elihle kakhulu. Njalo asingakhohlwa ukuthi bakhona abanye abantu abathi nxa ngokusebenza e-South Africa amalanga abo okusebenza asuke abe malutshwana kakhulu esikhathini esiningi, okwenza ukuthi umuntu angatholi isikhathi eseneleyo ukuthi asuke atravele ahambe aye eZimbabwe aye-aplayela i-passport aphinde aphenduke njalo ekugcineni dependi yethu lesibona ke lo umsebenzi. Engingakusho ngathi i-agreement enhle ephakathi kwe-South Africa le-Zimbabwe abayenza ukuthi kweneliseke lokho ukuthi kwenzakale. Ngoba nxa kukuthi i-South Africa layo ibingakuvumeli khona lokho bekungeke kuze kwenzakale, ngoba sisazi ukuthi kulezinto eziningi ezihlanganyela ama-technical issues abedinga ukuthi isupportwe i-South Africa ukwenza ukuthi bakwenze lokho kube successful. Siyakubongela kakhulu lokho inyathelo elithethwe nguhulumende.
Manje nxa sikhangela ukubana eZimbabwe abaningi bayasuka besiya khona le-South Africa, kungakutshengisa yini uhulumende ole sineke?
Nxa uhlezi ngekhaya labantwana ukuthi uthi ngelinanga ovuka ekuseni ufuke ukuthola abantwana abekho, kuya kusobala ukuthi kukhona into engahambi kahle. Ngoba mhlawumbe kukhona abakusolayo noma kukhona okunye okwenzakalayo wena ongakuboniyo njengomzali. Kodwa-ke lokho okwenzakalayo elizweni laseZimbabwe kungenxa yokugugudeka kakhulu umnotho, njalo lokungatholakali
kwemsebenzi ngendlela abantu abafisa ukuthi ngabe bayenisa ngayo njoba sazi ukuthi ama demands empilo awalindi umuntu ukuthi mhlambe alinde ukuthi mhlambe uzathola umsebenzi after 5 years noma nini kodwa ama demands empilo ufuna ube nemali lelo langa ngoba nxa sikhangela sinje iningi labo laba abaphumayo iningi labo sebengabazali balabantwana abafundayo balabantwana abana ama demands adinga zonke izinto ezifunakalayo daily basis so nxa sisise khangela uthola ukuthi ama salaries noma khona noma ngisithi indlela abathola ngayo imali does not meet ama requirements empilo yabo le abafana ukuthi ngabe bayayiphila umsuku zonke yiko sokusuka kukwenze ukuthi abantu abaningi sibone abantu influx yabantu iphuma elizweni lase Zimbabwe isiya kwamanyamazwe ngomakhelwane noma isiya kwamanyamazwe afana laphetheya kubongilandi labomelika labogermany lakwamanyamazwe lapho sesibona khona abantu bezimbabwe sebegcwele umhlaba wonke jikelele kodwa ke okusobala khona ukuthi abantu base Zimbabwe uthando lwelizwe labo basaselalo ngoba iregardless uma bengazihambi kodwa basasebenza esakha ekhaya besenza zonke izinto ekhaya okutshengisela ukuthi uthando baseselalo kodwa ke ukungabi kahle kwezinto ekakhulukazi kumnotho elizweni yiko kwenza ukuthi abantu baphume elizweni ngesica esiphezulu kakhulu kanje.
Hello ke ngumnumzana Tifa wajabhe Bango Dube ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwelebhilitane. Impi esiqhamuke kwele Israel isatshelwa ukuthi ingaqhela ingenise amanye amazwe kulandela imbiko ethi eMelika selithumele umkhumbi othwala indizamtshina eziningi. EleMelika lethesa eleIran icala lokulolonga ibutho leHamas elihlasele eleIsrael ngomgqibelo. Kubikwa sokubhubhe abantu bakwele Israel abedlula amakhulu ayisikhombisa 700 kwacatsha abangamakhulu ambalwa. Abanye abangabonakaliyo bathunjiwe ngamabutho eHamas. Umsakazo weCNN ubika ukuba umongameli Joe Biden usethembise eleIsrael ukuthi uncedo luyeza olokuzivikela. Amabutho eHamas aqhubeke ebudubula inhlamvu zohlobo lwama-missiles kweleIsrael izolo ebusuku. Ukuhlaziya lolu daba siqoqele ocubungula izombusazwe umnumzana Tim Muringai.
Impi leyi ngantu asesikuma abantu besiyecaweni sasizibona lezi ebhayibhilini beniyizo mbenayisizo asisakwazi la ngantwa sokuliwo kokuhamba la ngoba sibona i-Palestine Authority lama-Israeli sebechana kubi and kungela muntu ongathi uyaba ngu-referee kudala laphana sasi le lamaqembu anjenge-America le-Russia ayo lama-invested interest but okwakhathesi sibona i-America is going through a turmoil layo nge-political situation yabo labo Donald Trump and umongameli welizwe uBiden ngathiwa is not really active khona ngale in the Middle East. Sibona ukuthi ukuyilekta abakuyenzayo uNetanyahu ngathiwa is a staunch supporter for Israeli separation lokuquma inhlabathi kaPalestine so yikho ngathiwa sokuxega izinto lezi.
Ngokubona kwakho impi le ayisoze indlondlobale ibe yimpi engathinta amazwe amaningi kakhulu njengoba sesisizwa ukubana iIran layo yetheswa icala lokuphathisa abalwa becatsha abeHamas.
Hayi, iIran vele yahlala ifuna ukuchana leIsrael usikisela kudala ikuthi babe ngela izikhali engathiwa zazi zaba incedisa bengalwa. But ikathesi siyabona ukuthi ama-Iranians banikwa izimali ngama-Americans labo bahamba bayathatha izikali from Russia le-technology yangkhona hayi lapha sokusiba kubila sibona ngathi ama-rockets e-Hezbollah lawa are they doing extensive damage but sibona la i-Israel ngathi ile Iron Dome eyokuquma some of the potency yama-rockets lama-missile ajikelwayo but lokhu konke is not a good sign ngoba sekade sesibona ngathi impi ye-Ukraine isiphela but sokuvuke enye le ePalestine le Israel engathi azazi lokhu esichina since kudala ngathi akathesi sokumela abantu baphonge ukukhangelela kuNkulunkulu ukuthi asincede ngoba isikhathi sangkhona ngathi azisekho.
Hello ke ngumnumzana Tim Moringai ocubungula izombusazo ube khuluma icingweni le Studio 7 ese Ohio ngapha kwele Melika. Nansi ke ingxoxo esiyenze lesakhamuzi sesibulilima esesihlala kwele Bilitane umnumzana Trinos Chuma ophathisa isigaba sakhe ngenhlelo zokuziphilisa ngokulima.
Yeah, inhlelo ezikhona inhlelo zokuthuthukisa isigaba sakithi ikakhulu ebulilima lasemangwe le plum tree ama surrounding. Mina inhlelo lezi ngaziqala kudala ngingakangeni kwezombusazwe. Ngaqala ngokuba khona kuma development ama clinic lapho ngivela khona ngizalwa khona endaweni yaseChehanga was the chairperson for i diaspora ukusungulwa kwe clinic yeChehanga yase ofika lapha ekhona ngiloke ngi strong supporter ngifaka izimali ku fundraising ngi leader by example nakathesi ngiloke ngikhona slot chairman wethu u Brian Mange unguyokhona laphana I support every project ekhona ku region le ndibukane clinic yeSechanga eyakhiwayo e primary school ukuthi abantwana bengahambi distance eseduze lomfula uThekwane layo sidingela izimali ngi involved kuma kuyekuthi akhona khona phane ekhaya ngobunengi sigebhile idamu lakompangana ngangena laphakathi so akuqondani lokumbusazwe lokho konke kuqondana lokuthi khona sizidevelope sizenzele ngezethu izandla sengingene kuhlelo lokulima ngoba ngibonile ukuthi khona ngesikhathi lesi igeneration as we developed there is too much machinery that is used to make impilo zabantu zithukuthuke so ngithenga ama tractor lawa futhi ngincedisa abantu ukulima njalo la ma-tractor akasebenzi kuphela akhethe imiphakathi ukuthi khona umuntu ngoyiqembu ngisebenzela umphakathi nothi iqembu owakithi surroundings ukulilima imangwe iplum tree as a whole so ke okombusazwe lapha kungeni
manje njengoba uyake wenze ezombusazwe kutsho ukuthi nga uphathisa abantu uphathisa ungakhangeli na ukuthi basekela bandla liphi
ekuphathiseni umphakathi wakithi akudingi ukuthi khona ube ngumuntu webandla kumbe iqembu elithize mina ngiyisakhamuzi sasekulilima njengoba ngiyisakhamuzi ngiphathisa sonke isakhamuzi esikhona kungakhethe ukuthi wena ungaliphi ibandla okwebandla sikubeka eceleni okwakathesi sibheka okwentuthuko iproject yekomaha farming projects lane iqonde ukuthi khona siphume kuma handouts sifunde ukuzenzela thina sibe productive with our own hands and with our own minds njalo asilindelanga iinvest ezavela kwelinye ilizwe ukuthi izovinvest esigabeni sakithi thina njengabantu njengoba sihleli kathesi ngikhuluma lawe numzana usemazweni lawe ku region yonke khona lapha ebulilima ngiyakubona ukhona ngikhona ku group yemngathi kuyi project eyakha isikolo ngikhona ku group yakokhame kuyi project eyakha iclinic lesikolo ngikhona ku project yedamu eliyakhiwayo manje libizilingeno eliyakhiwayo so ke wonke lama projects ngiyangena ukuthi khona ngichase lapha engenelisa khona kubo makhelwane bethu ongwana laphana iclinic isiphelile isisebenza so akungeni ndawo kwezombusazwe kodwa ikuzithuthukisela isizwe sethu ngoba we don't expect manna from heaven but with our own hands and our own minds we can invest in ourselves.
Hello ke ngumnumzana Trinos Chuma isakhamuzi sebulilima kodwa osehlala kwele Bilitane. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le Herald lilodaba lokuthi umthethwandaba we High Court usunqume ukuba inkampani ye Chicken Inn yiyo emele isebenzise amabala athi Love That Chicken. Linkampani yasa loludaba emthethwandaba isithi amabala la asesetshenziswa inkampani ye Chicken Slice layo ethengisa inyama yenkukhu. iphephandaba leNews Day lilodaba lokuthi iziphathamandla zebandla lezanu PF eMutare zathatha umhlabathi obufakelwe ukulungisa ukwakha isikolo lamabhizimusi kodwa wabelwa abalandeli bebandla lezanu PF. Okwamanje ke ngidedele emuva ngelithiye ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salubonani Studio 7 fona impulisa yonke lapha mdala Khumalo ngilane goli bakwethu. Hayi engingakho namhla lapha kungale umnumzana uChabangu oserecorde ama MPs nama councillors ACCC yayizwa kuyezwa kahle inkulumo yakhe ayikhulumayo. Ngoba kusifisila phana inkinga ubandlululo lwabantu bangapha komthwakazi bayabandlululwa kakhulu. Ma ungumuntu wangapha komthwakazi kulula nje ukuthi kuthiwe uli-dissident, kulula nje ukuthi kuthiwe uyayi-tribalism, kulula ukuthi kuthiwe uyayi-terrorist. So nama kuyikuthi akekho right or u-wrong or akekho right, kodwa lona khonokho okwenzakalayo ku-CCC ukuthi babiza abantu ngama-dissidents kubonisa khona ukuthi akuhlalisekanga kahle, akukho right. And ngapha komthwakazi kula abawina khona kakhulu amavoti, kodwa babuya bachaphaze futhi abantu badelele abantu. Sengathi abantu bengamsekela uChabangu, bamsekele financial and many power. Ma kusenzakala akuya recall naye uChamisa yena ngokwakhe ukuze into le iqonde, bahloniphe abantu ababavotelayo, hayi ukuthi badelele abantu.
Studio 7, siyanibona ninjani na? Hayi siyaphila thina, siyaphila impela nje. Ngibeke nje obala la ukuthi uyabona njengegwala, igwala phela vele ngeke lazibeka eqinisweni, ngeke lazibeka nje obala ukuthi khona nivele nje kubantu ukuthi hayi cha la bafethu, hayi ngiphosisile impela nje. Uyabona njengoskangagwa, uskangagwa unenkinga impela nje, unenkinga uyesaba ukuvuma iqiniso, uyesaba ukuvuma iqiniso. Uyabona, you have to remember people ukuthi khona indlozi early 70s. Uyabona izipresha i-oil lapha kwase kuthiwa khona ku-history lapha kwathiwa khona ZANU, kwathiwa khona Zanda forces hit the ama oil tanks and so forth, yet it wasn't the truth. And then unkomo wasesithi wena akuqondise lento le ngoba zipra forces are the people who hit that, uyabona, by the Rhodesian regime. Uyabona, so uyabona ukuthi khona leyo nto leyo bengaziyohlala ngathi la ngoba siyayazi lento leyo, sithule nje siyabona. So ke uSkwangwagwa kufanele akwazi ukuthi impela uyabona use chance nenhle yokuthi avume. Uma uvuma izono zakho uyothethelelwa, alikho icala lapho. Sicela nje uyavume izono zakhe, uma evume izono zakhe yonke into nje izohamba kahle. Akayeke lento leyo yokujikajika, siyakwazi kumnandi lakhona, kanti kuzoba mnandi mo uma ngabe evume izono zakhe. Vuma izono wemfo, uzobona nje uthethelelwa. Yekela nje ukulokhu ugxile lapho.
Ninjani basakazi bethabahle, ninjani basakazi bethabahle. Hey, ngithi ukuthi nje mphawule ngalo baba usengezo Chabangu. Ubaba lo uChabangu lo engabona ungani uyabuka kabukwa ngisho. Ukhulile ungumuntu omdala ezinuka amakhwapha, ukhulile engazenza umntwana, ukhulile engehlulwa ngokomuzi wakhe. Umbe vele indoda ethetheyo mba ithathanga, umbe vele kanabantwana, ngithula abantwana. Indlela oyenza ngayo mbondo ukuthi ula bantwana kabukwa, zile ngaze zami ukuzikhuluma, ikhulume ethini zami ukucecisa, akula ngithi umuntu ombukayo ngitsho. Awubukwa wena baba, awubukwa ngitsho. Lokho okwenzayo vele uzadinga ukuthi siqinise sikuthuka khonapha efoni ungamelanga sithuke. Lokho okwenzayo lokho vele ludaka lolo lwenzayo lo. Ungehlulwa unkosikazi wakho lapho supho ugijimelana nezinto ongazikwanisiyo la. Hambe esifela khatshana lapho.
Studio 7 siyabingelela linjani. Yazi kuyamangaza ukubona ukuthi sesiphile isikhathi eside kangaka. La machegu angelangqondo ahlale kube lokhu edilizwa ama-opposition kuphela. Nokulwisana la wonke umuntu waseZimbabwe ozama ukufuna i-change. Into kuphela abayikwanisayo abasebehlalele kuphela embusweni. Manje umuntu usuka khona le elizweni ichapha umngcwele siya kwelinye ilizwe, siyalwisa abantu asebasuke elizweni ukuthi bengadoyidoyi bekulelo lizwe ngilisala labo inxa ukuthi abekhaya ubancindile ekudala bawufuna beze befe ngendlala bethule ekhaya nangapho sebalandela phandle kwelizwe uzobavimba futhi ukungazi ukuthi sefuna umoya yabo yini kumbe sefunani hhayi uyazi kunzima lokhu kodwa-ke hhayi abadala bathi bayizikhala kakhulu sizadabuka kuzaphela asithandazeni kuNkulunkulu sibone ukuthi uNkulunkulu asowezanupf kuphela uNkulunkulu ngowabantu bonke siyabonga ngumasinga ngilapho kobulawayo iphumi lemadokini
ngabe livuka njani studio 7 lapha ngithanda ukudlulisa lo mlayezo ye ifaza ayinagxidi umsebenzi isahamba nawo singalalini abantu be-TPC bathi bako-relaxa too much ba-relaxa too much ifazi ngezanupf abantu abangalaliyo abala-rest icabanga izinto ezivele zokuchithisa manje sebe-recola la ama-MPs lama-councillors ifazi bonke ifazi nje sesikwazi esikujabulelayo ukuthi yonke into imizamo abayizamayo sesiyazi yonke ukuthi hhayi ungabona usika nje igemu yabo laba abantu bezandla ufazi labo so that ngabe sinarigapsile siyarelaxa too much sikhohlwe ngokuthi into ukuthi ayipolitics dangerous that thing that akubuyeli emuva into eyipolitics idangerous so singarelaxini ekugcineni bazarikhola ilabechapisalo azokubhala incwadi ukuthi yena akusengumuntu okhokhelayo sikhosiyose njengalapho njengalokhu okwenzakale kubantu umthakazi bagame abo bonke iy'game zabo zokuthelezi hhayi thembiso nalo mlayezo.
Hello-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, impi yakwele Israel icatshangelwa ukuthi ingaba isibulele abantu abafika phose inkulungwane eyodwa abagoqela izizalwane zakwele Melika. Imbiko evela kwele Israel ithi amakhulu abantu abonakale bethunjwa libutho leHamas kulabanye abayizizalwane zele Melika. Ingcwethi kwezempi zithi lokhu kuzabangela ukuthi le Melika lingenele kumpi le eqale ngomgqibelo. Kube lokutshengisela kwamaqhuku athiyeneyo asekela amacele womabili iHamas lamale Israel emadolobheni amaningi awele Melika izolo. Ingoma kaPage ehamba loStala B sigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani kesikhangele inhloko zendaba. Usomlomo odalelwe ePhalamende uMnumzana Jacob Mdenda wale ukuveza ukuthi wathula na incwadi yebandla le-CCC. impi esiqhamuke kwele Israel esethelwa ukuthi ngaqhela ingenise amanye amazwe kulandela imbiko ethelemelika selithumele umkhumbi othwala indizamchina duze lakuse Israel. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.